Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukuluhlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezekhe kodwa kuyikuthi sasibhatalile ngesikhathi thina sabhatala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uNkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kanobhala wezokhetho kubandlaleli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ube khona ngokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loko analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele ivoters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki for example ontanga abakhona laphana omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku polling station but nxa sikhangela ivoters roll le ePCPwe asenelisi ukuyihlozisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa ukuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo kuvoters roll esithi lokhu kumele kulungiswe njalo uthi kumele izek ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station izekhi kumele igazethe ama-polling station mhla ka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi lezekhi bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ePhalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Kopan Matsiba owembizo ekhwekhwe lo Clifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiwe okwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Thina njengezaphu silenkinga ezimbalwa okwaqala udaba ngendaba ye voters roll okwaqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll emat south north abaningi abakayitholi emat south siqala ukuyayithatha kuyona le iviki inkinga yokuqala esibili abaningi amakhandidate emaphandleni bayithola kuformat ebenzima ukuthi bayihlolisise
kodwa ozancindisa idinga kumele ibandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala egalakhala zikhathi zonke
hayi lawa sesidiniwe ngabo lapha kuyibo vela akulanto eraithi ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo so bayabona sebesiyadliwa bayabona amarala ayenzakalayo ama-numbers abantu abasekela umongameli u-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama-number bona abangeke bewakwanisa yikho sebedinga nje indlela zobuhle bebe ne-excuse lokhetho lungakafiki lokho kuyabona isingabantu asebebona sebenqotshiwe hhayi asobantu esabathatha serious njalo amazimbabwe ezivela abathatha i-serious
imizamo yokuthola umbono we-ZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeli se-ZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-electoral court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethula kwesinqumo ngumthethwandaba we-electoral court unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and you know the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kankosikazi Elizabeth Valerio uvice president kubandla labo le-United Zimbabwe Alliance ureverend Frank Mhlanga uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele liyilo.
Sijabule kakhulu simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZEC kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo bona basebesithi izimali azibonisi kwi-systems zabo kodwa ke hayi siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio ngowesifazane oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Asizweni njalo uEzra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change litshele umthethwandaba ophezulu kobulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenzisa igama lenhlanganiso le olwama-double candidates. Esigabeni sephelandaba tshabalala sokuzancindisa uSoneni Ncube loGift Osalo Siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankasa ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-CCC.
Leli bandla lilama double candidates la ku-council kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC obancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubona le ama lokuzana ama constituencies abakuthathu ba. So achindela nje lati elethu seli shiftwe to kusasa okuba ngokuthi sisizamelela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula Bongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-CCC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Tisan Patile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa hayi thina vele si laso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Thina amaphepha ethu abekwanye isikhathi sibilokhu kukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi lapho zani kwenzani ubhadala imali ufaka amaphepha?
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Ohlezi yezombusazi omnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-CCC liswele ubukhokheli obuqotho, yikho sebehlangana lo dubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngoba kwenzakala e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalitshumi lambili abe-CCC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe hathi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Isigodlo someli weMelika yeRare sesikhuthazele Zimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uParmenas Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo seMelika. IZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sihlalisisa phakathi lokubuza ama-vendors wona nawo ukuthi bayathaya ngabantu bezana. Abantu bezana bebabaney'sibizi abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 begqoke izikhipha zabo bezana ebegqokela amakhethi. Ekuyintatheli zindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uParmenas Thuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapikitsha, impikitsha lapho yenza ngo-1. Sabachatheka athi zintatheli zindaba. Lani ndinxa kingasitshela nje ukuthi kwenzakalani, izifayide stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina. Ngikhuluma lo munye ngwana ngani uyakhokhela nje lokhu kulabantu so ngisakhuluma naye ukuthi singamuzwisisana ngoba sithi akutshengisa ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli indaba uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke iqulu nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi nami ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho. Ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yenu sathi kahlani. So yimisa ecina ikhiphe i-statement sonaleso kukhombisa ukuthi sitshayile. Ukuthi umuntu yona lowo postiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ingane yethu leyani case but angisatholanga ithuba ngoba bengingadingi ukwenza kusukelizo nhlanhla lokuthi angangiyinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevula iyani case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba bequqquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lo khetho. Bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bathayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sensorship ukuthi ungake wathaya i-journalist icedile ukutshela ethileli i-journalist nawe uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba. So bona ikade besitshayela yona ukuthi sidinithe ifuthethe lesithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-50.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo kumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Yebo, kakhulu sengiyesaba lokusaba ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kungitshengisile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngingaphelalisela asikho akula sefit ngazwe uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa ivini lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva ngama-civil organization engani abaluthatheli phezulu okuwenza sifile ngani asisodwa njengamntu esingali ngizizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu nokusebenza kuzayenyezani ngisebenze kanzima.
Lo ngulungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umama oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaqapha umumo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo esuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla lesisi bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga ezanu-PF bona abalilandulayo leli cala. Umuntu ngamele inkomo ye-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okubuza ukuthi kukhangele kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho encindezelayo. Konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ezikhangele siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi bekhankase sibonile amarali amanye amabandla ayavinjwa konke khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibuke zikhangele kusindane emuva kube kule nto ze-registration le nto zama-boundaries konke konkeyana konke kule something to do within ukhetho olukhululekileyo olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC besithi abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yiliphi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation landline. So isikhathi sonke lesi sisetshenziswa ibandla elilodwa. Njalo eZimbabwe engakhangela baye begcona i-CCC. Amabandla adinga coverage. La mabandla ama-regional parties anjengabo MRP zap. Bonke labo bayebelidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni. Lama presidential candidates amaningi abefisa na ukuthi itholakale enjani enika i-coverage. But mbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asifani ama-government program kodwa ibandla kuphela libandla le-ZANU-PF.
Lowo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhethu likaZulu, bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, uNkosikazi Sandra O'Drake, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, uMnumzana William Lai Ching-te, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo azesilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho-ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeka imali nje sakufanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo ezi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye i-supplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusizwe ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sihluphanga ukuthola, kodwa-ke sivekile thina la sesibeke khona yiko siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sicale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kuthi imbuzi lezi ezinamaqanda abomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala Mthembu, i-first stage esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala, sibona abantwana nje ziyazala imbuzi zona, zizala amaphahla triplets kanjalo. Sikhangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi, ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races, kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni, sibe i-generation izochiya sisitshele abantu abethu ingqondo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa-ke lile ndawo lapho elizifake khona kumbe lidinga iplus?
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi saziyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So omunye nomunye ugcine i-number of code uyakwanisa ukuzigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supplier ukuthi imbuzi onezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje, lengaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi, singakwenza ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Inga nama supplies abantu bangaba bene sithengisa ukudla kwembuzi okufana notshani ama goat meal ihlelo lwethu likhubekele phambili.
Yes, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana namaChina nabantu laba abayenza amakula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwenza isiqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube. Ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazane.
Hayi, nami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlekazi, ungaphi khonapho kanjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kathi ke ma nibambene la njengoba sibaningi, ngasinikana ama-ideas and into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba sike ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe lwathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakujabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu then singanikana ama-ideas then can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lo-ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebilitane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Gumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 uNcwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.